Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zilitshumi lasithupha kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni.
Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kuthina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emgwaqweni.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo imashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni, nathi sihlala ekhaya.
Bakhala ukumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Khayisandweni.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye izikhukhumadevu upolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa kweZimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi onike umnumzana Amos Chibaya we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba manengi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo owethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe ikakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 e-Africa Unity Square. Imatch izenzakala ekuqaleni ka-10, siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4. Inkosi Vuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela, siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esilayo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akuqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolwesibili, eMasingo ngolwesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa ke umnumzana Obedi Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kugcina sekuba lo dlame. And udlame lolo abantu abaluthandi, yaga ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngo-August laphana abantu bathisele izitolo abantu bagidlezelile ukuze loku impilo yabo yonke akuncedi lokho khana abantu abakhulumisani mina mbona nto kungcono ukuthi kukhulunyiswa ngokuthi ukuthi sihlale sisithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela ezijeneyo akwakhi ilizwe lokhana vele mali ilizwe bale lingahlala lila abantu abahlala bexhokozela kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye abantu besizwe sinye abantu bezimbabwe ngaba abantu abafundileyo bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe liyadilisa so mina kuthiwa ngami ngabe abantu bakakhulumisana and upresident sevule aminyanga yakho yonke wathi kabuyani bantu bakithi sikhulumisana buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu kodwa kulabanye abafuna ukuthi ona even kwabantu bezonganani bafuna ukuthi baye-state house you thought about state house kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu bakithi
ye kodwa kulabanye phela abathi kucatshangelwa ukuthi ibandla le-ZANU-P F liyahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhidlisa izinto ungathi na kono kono mbono.
No, politics wa watu. Yabantu nga de kununto ze politics ba kambela na manga uke zulikuwa na batole into wa kukuyenzi. E du dame lolo ya soze lukupe kupe labantu aba tunyiweyo. Koto abona bandiga zwako na bade sale lima wetele nbe nata makofi de kaina ma TV. Kodwa abantu abazathwala nzima ngabantu vele abaphakathi kobuzima so kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele bezimisebenzi yabo leyabenzayo sihlaleni phansi sibonisana amacebo esingakha ngayo isizwe sethu akula into yokuhlukuluzana into yokulwa yokudemonstrata kayathi lizwe azake mboni ilizwe lekhiwa yidemonstration
uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Kutshengisela lokho okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo eziweyo ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli njalo yindlela abantu abangakhala ngayo kwi-government.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasisapota le march makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwe i-government kamnangagwa noma i-government engalaleliyo nje kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo wemarch imarch ayiqhubekele phambili ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone nelilunga lesiyaphambili nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya kusho ukuthi uhulumeni kaBomnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday yako sakuncedi lutho bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because iZANU vele ayikaze izwe lutho ngitsho lutho abazokuthola nje kudujulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele kodwa angeke kusebenze lokho because iZANU vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele so nje bazoyenza okusala kwabazoshayo ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungelo labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what bona yini khonapho umuntu omele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha la nxa betoyitoya ke bekutshintshe lutho so kuyeka nje kungcono nje zikhulele ukukhula nje kanjalo because hayi iZANU aso bantu aba-understand abantu laba vele aso bantu bokubusa vele banomoya omubi bona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa etoyitoya kuthiwe engatoyitoya khonapho kulilungelo lakhe yini nale ngcono kuyeka uphela ngabayeka uphela than ukuthi bebulawa because next time kuzovuka sothiwa ubulewa abanye kudujula abantu ngoba kubusa amasosha laphana kubusa i-president lo president wangkhona vela so president watshontsha so nje umbuso wamasosha nje okhona bayeke lokho
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani emigoqweni eRare lamuhla abadala bathi sizayicela isivuthiwe
omanje-ke sikhangele okulotshwe ngamaphephandaba le misakazo mayelana lokwenzakala kweleZimbabwe umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC ugerald mlotshwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-sports and recreation commission uselobele ififa incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli bezifa abagoqela umongameli wayo ufelton kamambo kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqetshi bonke abakuqembu lama-warriors eladlala okuyangisayo kwinkezo ye-africa cup of nations kwelegibhite lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuwhatsapp
igama ngiqhubekani ndlovu ngihlala esten lux hospital elifani ya mina nginjenje lami vele ngiyakusupporta ukuthi wona i-demonstration yonge-friday yenzakale ngoba hayi sithwele nzima sifana labantu vele abafikeyo vele so ukuthi siye sabe ukudemonstrate vele akuyenzi ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo into zonke ziphambi kukukhwela emshayeni ikathisi sizawuthiwa ifuel futhi sikhwelile so hayi vele kulo kunzima okukhulu kakhulu so vele ukuthi sinesaba ukudemonstrata sisabe kufanele sidemonstrate ngoba la ma-sports layo kuyafanana vele akuvuma ukuthi kubona abantu abademonstrate laloba kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo kodwa labo bakusupport
igama ngingurabson nqale ngiyakusekela mpela utshengisela kwe-MDC kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko khona ikuzama nje ngoba vele bathi indoda isizamile ngise-Johannesburg
salubonani umkhokheli moyo okhulumayo bengelela lonke baseZimbabwe laba ka-Studio 7 ngithi ngiqale ngomongameli wethu mina ngibona ku-right makuthi ekhuthaza abantu ekhuthaza namasosha kungumsebenzi wakho kodwa ayenze njalo kodwa-ke usuke akhohlwe ukuthi kumele akhontrolele price control ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradeni into ze-black market kanje
wena Mthuli this is directed to Mthuli Ncube Mthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezi mali zabantu. And now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohleleka to run i-bank, i-Bapken Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardship. Ufake abantu bonke ngathesi people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangela amen
salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngu-KK Ncube siyalibingela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo siyabonga kakhulu ukusethulela iy'ndaba zeqiniso sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo ngahle ngikukhuthaze nje ukuthi abantu bakhi laba esiphila ngaphandle kwelizwe engicelayo nje ukuthi asisebenzele ngama-groups senze ama-project ukuncedisa izabelo zakithi ngoba nanku phela uhulumende engenamali xa singalinda uhulumende mpela hayi isimo singaba sibi kakhulu asihlanganeni sibe lama groups ama project kwezwe amadamu kwezwe ama clinica kwezwe lesikolo phela mina ngikhulumayo KK Ncube ngisakhamuza sesivalweni ukhuluma nje thina sesisebenzile sibe siqede iclassroom block eyodwa esecondary sacela secondary ukuhulumeni okwamanje nje sesiqede iblock eyodwa sesilanda ama toilet ongawusakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba basingathi hlinda uhulumeni kuzosithatha isikhathi njalo uhulumeni kubonakala ngathi ayakala mali sekuqa amadoda so yike ngathi ngikhuthazele abantu bakithi abasebenza ngaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzele indaba isincedise umphakathi wakithi ukuze izinto zingasiwomeli kakhulu.
Nivuka njani basakazi be-studio seven? Hayi gama kengisho kwamanje kodwa akutshengisela kuriht betshengisele labo be-opposition party hayi izinto kazimanga kuhle amashobhu lapha asithele nzima izinto zafuna.
Siyabonga kakhulu ke nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 0120254650318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangama233 kwele Russia utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Kulabanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhayisa Ndweni kwetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdweni waqiniswa icala leli wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laka kibo ngokubanjwa chaka lisemacansini lomunye umuntu. Akesizwe ke umqondo obanzi Magonya incwadi kwezamasiko esintu ixoxa ngodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifica isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngecala nje elingelamswane kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa yizo esezimvalela
emphakathini manje. Kuthoni kolokhu nxaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le ezwa induna yesizwe into abayenza uKhayisa labo abantu bakho uKhayisa enhlamba baloyi khona phana nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili ngoba singakuvumeli ukuthi okwinto lokhu kuye phambili. Lamhlaba kwenze kuKhayisa kusasa bakwenza kini sasa bekwenze kuwe Dube ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisindlana olunya njengakhona ukhaba kwenza uKhayisa akulunganga lokuyani. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapho abakhona kabahlokome nxa kumele ukuthi ipakwe ayipakwe uKhayisa khululo.
Yes, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lo daba lukamoyi uDumiso Dabengwa kanye wayelibambe esidukwini sibili kuze buya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona zani pho kuyathiwani
njengoba ke abantu bengani kungana kubaphaduli
ngambe mfoka dube njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa akula nto embi enziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo kodwa silayiwe ngoba kwenza ihlazo esigabeni umama lwayo kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe lake la kuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango hayi no kunuka santungwana kusovala nje
pho ke uza kubamba njani bangamvalela ke kuyahamba njani kona
ngeyami ngowami umbono kunje fokamvelase ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect enganani ebuduneni bakho ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe
umnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcweti kwezamasiko esintu sixoxela esebhilithane okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edale le-Congress akubandla lama-Democrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichothoza lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilhan Omar no-Rashida Tlaib akumelanga bangene kulelo lizwe ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank isikhulumeli sakwele-Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe usolumlomo wedalele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe nguTrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale le-Congress akhethwa nguZulu u-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe achiyeneyo ababili laba basanda kuthethiswa nguTrump owathi kabalithandi ilizwe le-Israel njalo babedlelana lamalicaja awele-Palestine bayakuphikisa lokhu
ye lokho-ke ngokokwenzakala eMelika sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook singakalitshayeli phela umculo silabantu abaningi sibile abangenileyo namhlanje uBethwel Mathabisa Ncube kuzobuya uMaziya Chongwe unomagugu Ntombi Ngwenya ukhethiwe Ncube uhlamelo Ngwenya ukhuluza SD Ncube bonke bathi uvuka njani Mthembo kuzobuya njalo loVasco Moyo uJD uDube ukuthi livuka njani baba Dube lozulu wonke ngivingelele abafowethu eKezi siyakuzwa kuhle kuzobuya-ke uTiman Moyo lobeke Chitoro labo bathi sikhona khonapha esitikini kuzobuya loGeorge Moyo bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani uTiman Moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo ukutshengisela akuqhubekele phambili umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe aliphathwanga ngemfanelo Mandla Gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi khethwe bhebhe la uthi ngikhona baba Dube uGeorge Moyo uthi uvuka njani Dube emazweni mvuke kahle kunjani khona lapho eBritani fowethu okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo omnandi-ke umculo esigqiba namhla ingoma zikaThemba Maseko ohlabela phela ingoma zokholo lwesiKristu ye
Kuyina ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo bangikhulisile esandleni esihle esandleni sikaNkulunkulu ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kanti-ke kuyangithokozisa futhi khona lokho ngenxa ukuthi abazali bami besaphila engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise benzele okuhle kakhulu ngenxa ukuthi bayisipho kimi ngiyisipho kubo ngiyafisa ukubonga kakhulu uMdumise, ngiswele ukuthi ngababonga ngani, kodwa ngisangifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukwathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo, benginikeza amandla, bengikhulise njalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge i-church engikhonza kuyo, i-branch engikhonza ngikuyo, Soweto Colon branch. Ngibonge abafundisi bami, abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo, indlela angiphethe ngayo, nendlela angamukele ngayo, nendlela angigqugquzela ngayo, nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyafisela uNkulunkulu ukuthi ngabe enikeze amandla, ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rathi Dube, umama ongenzela ama t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela nakho kukho konke ukuthi khula mfana. Nxa ukuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu ebona laba bantu ngegama lenkosi. Amen. Kanti kubalandeli sithi kuzothola iphone number yami ithi yona 0747138293, 0747138293. WhatsApp uyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos, endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD lapho okhona.
Ngiyelisela ukuthi uzwe njani ke umculo kaThemba Maseko, singangehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuza kwenziwa namhla libandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgwaqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlanhla Mazwi Kayisa Ndweni e-Cameraman Prison. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisayo ngumthembo sithembayo uKip Stuve.